ngiyabona okwakuqala mina and report kuSengezi. KuSengezi okasilutho kimi. Umuntu nje ngimbona estrategy. So akukhulumayo kungabe kuaffecta abantu bakhe hathi mina. Yikho la namhlanje lokhu ngichallenge i-recall yami le High Court. Ichallenge because ngiyayazi ukuthi yenziwa ngumuntu ongayisuye okumele ukuthi ayenze. KuSengezi okaso Secretary General wami azekakazake kube lesikhathi lapho engangareporta khona kuye ephathini le okuthiwa khona i-CCC. Ngenxa yalokho-ke lokhu akhuluma ngakho izifiso zakhe ekhuluma la ekhulumela abantu bakhe bona ngalolu abantu bakhe laye asebenza labo abangahlanganisi mina nabanye bami abangaxothwanga ngendlela efaneleyo ephaliyameni.
Uthi-ke umuntu ongasoze alandele khonokho akufunayo ngasoze akukliye ukuthi ungene ku-by-election. Ngakho-ke ngase ungena usuyabo suyi-double candidate. So uthi abazakwenza khonokho uzabajezisa futhi ukubona njani khonokho?
Hayi, yabona uSengezi ukuthi nje seziluhlanya akasakwananga. Ngoba iqiniso likhona yilokhu ukuthi ama-double candidates akhuluma ngawo thina vele siwajwayele. Bevele wafakile koBulawayo la wathaya. But nje-by-election yona leyo ukuthi khona izakuba khona angikwazi. Engxenye ngaba khona emaphutheni akhe angiyiboni mina. Ngizama ukuyikhangela sibili le by-election akhuluma ngayo uSengezi ukubona ngani into nje ezaphelela emoyeni njengezithukuthuze nje. Angiyiboni sisi.
Yena uthi khonokho-ke usedalele umthethwandaba kaphala ukuthi limnike umbekwa ngoba yena vela kula muntu omchallenge ukuthi kasiyo interim secretary general. Uthi akula even noyedwa
ngimchallengile mina ukuthi kasiye interim secretary general. Ngimchallengile kufounding affidavit yami ngisithi khona yilo muntu mina ukuthi ngusecretary general angikwazi. Njalo nokuilunga le CCC angikwazi. Ngatshengise ukuthi yena uyikho lokho akutsho khona. Akula lutho alutshengisayo, akula lutho aluletha phambili ukuthi lutshengise ukuthi for sure uyikho lokho akutsho ngaphandle kokuthi nje esinya ekhona ngale lapha khona khona. So I still maintain position yami yona leyo uSengezi ngaso Secretary General nakanye ngala lutho aluletileyo edalelwe umthethwa njalo olutshengisa ukuthi yena ungusecretary general kumbe njalo ukuthi mina ukuthi ngaxothwe party. So kana mandla phezu kwami uSengezi is just ngumuntu nje ozihambelayo esiqa.